lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Balibonani bathandeka benkosi, silubuyisele uNkulunkulu ongiyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba. Baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami, kodwa ke abanye kabanelisi ngokugula, abanye sebedlule emhlabeni, abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila. Kodwa ke sithina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe kathi asibusise asiqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo. Ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo, lalaba abasenkingeni ezingapheliyo, kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona, uNkulunkulu uyabazi. Okusalayo ukuthi bazibike kuye, bazisondeze kuye, babone amandla akhe amangalisayo, amandla edlula ngisho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni, ngoba wena ungusomandla wasemandleni. Namhlanje ngezihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi. Ngiyakhumbula ubana ngesikhathi esedluleyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla, ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe. Namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba, sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale u-11 sisiya ku-13. Kufuneka kanje osibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi bathethelele abantu icala kithi. Ungasingenise ulingeni, kodwa usikhulule kokubi, ngokuba mbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuzube phakade. Amen. Namhlanje ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu, sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla, kodwa ke kuningi esikonayo sisonelana thina sodwa, ngoba kuthi usithethele amacala ethu. Uthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu sila macala, amanye siyawazi amanye kasiwazi. Ungaba umama hlala ngokugcweleleneyo uhlukumezana labantwana, labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi, ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini. Kodwa ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi, lathi siyoniwa lapho esihamba khona, ungaba semsebenzini, ungaba sezimotini, emabhasini, ezitimeleni, ingabe kungaphi, bakhona abasonelayo. Abanye bayasihlambaza, abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani lembono yabo. Lapha uJesu uthi kubi, kulicala, kuyisono ukusukelana lomuntu umhlukumeze, wenze into embi kuye. Angazibela ke linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu. Yena bangamthinta kancinyane, uhlaba umkhosi omangalisayo, uzumangala ukuthi yiso lesa isiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu. Ngayengabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga, ehambe eshaya abantu bonke indawana zonke, waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile. Basebesiyathi labo baphindisela, zange bamthethelele, ngikhuluma into ekhona ephilayo. Bamgijimela, bambamba, bamhudula, indlela abasebemnxeba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuzanga ukucabanga ukuthi uphuma kuye, ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye. Mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi. Kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo. UNkulunkulu asisize, asinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe ngezikhululekileyo. MoJesu siyabonga. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.